Ngokubona kwami igciwani alikapheli khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile kanti lezikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Isikolo lezingavulwa sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasebe banjele igciwani, abantu abangakasebe banjele igciwani. Obekusenza ukuthi amanamba ehle ukuthi abantu bengani sesilandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba abasekela ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe bathi akulaba bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohlwa ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlaselwa ligciwane libabulale. So umntwana uyahamba esikolo ethi ephenduke ngkhaya ephenduke sethole ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi zihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube lidubo yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempilakahle kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempilakahle. Akunamuntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okuthiwe ngabezempilakahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo. Njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bebekuphi kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwaziyo ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho okuqakathekileyo, yikho okuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka. Kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akula gciwane elaphephukayo lilokhu lihlasela abantu. Yikho ke engitshoyo ukuthi oqakathekileyo ukuphila ukulandela abezempilakahle.